sivume yini ngokuqala ukuthi esingathi thina i-confidence, political confidence, ngayikho ivume ukuthi ukuwina kwezanu PF ebantwini abaningi kukhangelelwe ukuthi akuzukuletha ubungcono empilweni zabantu. Even uhulumende omutsha okaMnangagwa onaye enyangeni ezingu-7 lezi ezidlulileyo ekhona sasatshengisanga ukuthi ungcono kulo hulumende odlulileyo. Bekungamazi kuphela ukuthi hhayi thina singcono kulo hulumende, uhulumende omutsha. Ubonke abantu bakhangela ukuthi hhayi baningi abantu abakade be-corrupt kusystem endala i-ZANU-P F, njengoba kungasatshengisanga ukuthi i-ZANU-P F izimisele ukugezisa ngokususa laba abantu yikho kusenzakala khona okwenzakalayo.
Lokhu kungenelana njani lokukhwela kwentengo yempahla?
Ukuthi amabhizinisi aqhubeke esebenza kufuneka i-foreign currency eyiyo engekhoyo. Okwesibili, kufuneka ukuthi amabhizinisi lawa asebenze ngendlela what I call i-full capacity utilization ukuze anelise ukuthi intengo yempahla yehle. But nxa esebenza below capacity kutho ukuthi i-production costs zabo ziphezulu okwenza ukuthi impahla zidule. Kunjenje kunzima-ke ukuthi ngoba ama-raw materials amaningi afunekayo ebuthini kwenziwe lezo zinto kumele athengwe kwamanye amazwe. Akula mbuzo i-foreign currency kayikho, njalo labo abathi basuka bayithenge basuka bayayithenga emkambuna lo okuthiwa yi-black market emkambo omnyama. Intengo yemali ku-black market ayikhwelile. Amakhambani afuna ama-US dollar ukuthi anelise ukuthi aqhubekeke esenza izinto. Nxa intengo ku-black market ye-foreign currency ikhwela, kutshengisa ukuthi naturally nentengo yezinto ezitolo kumele ikhwele.
Ubona ingani kuyini okungaxazulula lolu daba?
Kusukela ngo-2009 bengime vele kwelilodwa elokuthi hayi ngesikhiwa bathi le swallow our pride, ivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lomahlulwane we-South Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende ahlathathe yena amanyathelo aqhekileyo, asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahhala, amapasipoti konke konke, ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke. 2009 sizakhumbula ukuthi yayingayisiyo yodwa i-US dollar, mhlawumbe sibiza ngokuthiwa i-multi-currency. But ngokuya kwesikhathi salahla amanye ama-currency sazisagcina siye-US dollar. Well, ungakukhangela from an economic point of view, it was bound to happen that way. It is reserved to the standard. But now, gini, na i-US dollar is taking over ngokuba kwayo khathesi, uzananzelela ukuthi isisenza impahla ezenziwa eZimbabwe zidule nxa usuziqathanisa lezenziwa kwamazwe angomakhelwane. Ibhondi kayihambi.
Kubonakala imali yama-bond notes entsha.
Kanti ibhondi ayisiyo mali ezimele yodwa, ayililelele i-US dollar. I-US dollar leyo sasitshelwe kodwa hhayi ikhona isezipaleni ze-reserve bank. But sokutshengisile kuhle mhlophe ukuthi imakethi yeZimbabwe idida ngo-confidence kubona. Uhulumende njengoba enguhulumende omutsha omele abunjwe ongakabunjwa, asengakazi ukuthi ozaba nguye omphathi intambo wezomnotho nemali ubani. Kodwa-ke nxa kuyikuthi labo bazimisele ukuthi umnotho welizwe ukhule, amakampani angavali aqhubeke esebenza siya phambili, abanye abantu abavela kwamanye amazwe babone iZimbabwe yindawo enhle yokuthi bafake i-investment yabo, kuzamela sibili bakhiphe i-bond ngoba banikela khonokho, hhayi bazagcina abantu bengena esitridini kusiba le-chaos ngenxa yokuthi umumo wezenotho ungamanga kahle.